Amalungu ebandla lezanu-PF abalisa uMnumzana Rido Mpofu obefuna ukuncintisa ukhetho lwesenete eGwanda kanye loMnumzana Lungisani Ncube obefuna ukuncintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda North amangele laphethola ukuthi amabizo abo kawakho emaphepheni okuvotela ama-ballot papers okudala ukukhonona kwabo kanye labalandeli babo. Lobanje lolu khetho bekumele luqale ekuseni ngehola lesikhombisa kuze kwathaya ihola lethumi kulo uxokozelo emahofisini ebandla lezanu-PF eGwanda lapho amapholisa abegcwele khona elindele ukuyancedisa ekuvoteni. Esikolo seJawunda kuze kwabasemini abalandeli bebandla lezanu-PF belokhu belinde ukuvota kodwa kungela amaphepha okuvotisa. UMnumzana Rido Mpofu ubikelela umsakazi ukuthi ngasangenanga ukhetho ngoba ibizo lakhe lingekho njalo uzamelela ukuzwa ngeziphathamandla imbangela yokweqiwa kwebizo lakhe.
Hayi khona sizama-results khathi esambama sebekommenta laba abanye babakhangeleyo ama-supervisors ngoba vele asaphiyanga eno awulekile from them by this evening probably ukuthi wayefowad kwini.
Emaphandleni abalisa eGwanda South le North ukuvota kuphuzile ukuqalisa kodwa bekusobala ukuthi abancintisayo bebethwala abalandeli babo besiye lapho bekuvotelwa khona. EBedbridge East ukuvota kubikwa kuqale ngehola lesihlanu ntambama esikolo seBembe High. Ukhetho lwamaprimary awezanu-PF ezansi emandebeleni lungenwe ngamalungu amaningi kakhulu njalo utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo uduzulu ukhokwe ngumbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla lezanu-PF lithe ukuvotwa kuzavala lamhlanje ntambama kodwa ngenxa yengxabangxoza ebekhona lulakho ukuqhubeka kwezinye indawo kuze kube sebusuku. Impumela yalolu khetho ikhangelelwe njalo lamhlanje busuku. Ngingu-Albert Ncube ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.